Intengo yamafutha ezimoto ikhuphukile njalo kwaqansa intengo yokudla osekuthiye uZulu weZimbabwe edidekile engazi ukuba ikusasa ibaphatheleni njalo. Iningi likhala ngokuthi ngabe uhulumende uyangenela ngoba sebephila nzima. Umnumzana Atlas Moyo isiphathamandla senhlanganiso yemota ezithwala abantu eJehova Mbayiwa uthi ubuhlungu okwenziwa nguhulumende ukukhuphula intengo yamafutha ezimota.
Lokho kukhona lokho kuyenziwa yihulumende. So akulathi singayenza ngenxa yekhwele. But okuhle ngokuthi ukuthi abesesiyathatha amabhasi asuka eHarare ziwafaka la.
Umnumzana Effort Ncube ongumcebisi wenhlanganiso emele amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association uthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kuzakwenza ukuba intengo yempahla lokudla iqonge kugcine sokusilela elizweni.
Thina njengenhlanganiso sikhathazekile kakhulu ngosizi oluzalethwa yikukhwela kwentengo yamafutha ezimota ngokuba ngemva kwalokho kuyalandela ukukhwela kwentengo yakho konke ulethe usizi phakathi kwabantu kuyagcina kukhwelela isikhulufezi kukhwelela nezempilo la yonke into kuzaba nzima kakhulu ukudla kuzaswelakala ekanjalo kanjalo. So ke sithi thina uhulumende kumele angenele alungise izinto bakhulumisane laba amabhizinisi bakhulumisane abepolitiki bakulungise ukuze kungalimasi abantu.
Umnumzana Mpilo Ncube ongumtshayeli wamakhombi koBulawayo uthi abasakwazi ukuthi baphile njani ngoba iningi liphila ngokutshayela amakhombi ngokuswelakala komsebenzi.
Thina singabantu bamakhombi like mina now right in Chova iCard Park town ngisebenzisa 30 liters per day, 30 liters of diesel, and i-distance yami is 24 kilometers to town. So okwamanje kathesi akula diesel akhona nanga lamabhasi sehlisiwe sekuthiwa 50 cents. So angazi ukuthi thina vele bamakhombi ukuthi simele senze nabe sicharge $50 and right now isikhwelile from $3.25 to $4.94 per liter. So angazi ukuthi thina igovernment isikhayelela njani ukuthi kathi sina vele sizaphila njani ma ikhweza kangako isiphezu kwakhona isifaka uzupho we 50 cents right now in Bulawayo kathesi. 3/4 of Bulawayo we are combi operators and operator abantu laba abagada amakombis bachayisa most vele kwesisathi ebusuku.
Umnumzana Mlungisi Thebe ongumchayeli uthi le yindlela yokuthi amakhombi akhitshwe emgwaqweni.
Hayi laboni problem ekhona ukuthi abantu laba vele bona ubona vele bafufeza out amakhombi vele ngoba ngendlela bona abayenza ngakhona andi angeza kunyehlise ukhwezi fuel, ifuel sikhwelile kodwa ama-price amabhasi aphinda yehle futhi akuyenza. Ngoba athesi umjovo vele nxa singathi dola kumbe dola 50 thina kuyabe kungasisele singabhenefithi lutho ngoba kuhambelani i-price yekhombi ne-price ye-fuel. Uyabona? So hhayi nombanani indaba lesizi. Hhayi mina umbono wami ukuthi vele bona ngikusikhawulisa lokho. Ngoba kathesi ungakhayela amagaraji wonke akona fuel zonke imoto zilayinile.
Umnumzana Philani Sithole ongumhlali wakoBulawayo uthi uhulumende kumele avume ukuthi usehlulekile.
Into ziyabheda le government isifailile le.
Fe
into zonke mina njengami isimu 70 akulanto eseyikhona ukuyithenga imazowe 50 pound umjova $2 so insebenzelani manje. So i-government le isifailile ayithiye phansi i-defer.
Abantu bakwele Zimbabwe balokudana kakhulu ngalokho osekusenzakala ukuba intengo yakho konke ikhuphuka malanga onke laloba uhulumende engasoze avume ukuthi nguye obangela ukukhutshulwa kwentengo yempahla lokudla. Kusobala kumuntu wonke ukuthi angavele akhweze intengo yamafutha ezimota, intengo yezinye impahla lokudla ihle iqanise ngokufanayo. Iningi likhalaza kuhulumende ukuba angenele ngoba isimo singasihle. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.